uyakhuluma ukuthi ubusebethabile ukuthi amakhiwa angana serviceelwe emaplazini amanye amanye ayabhadalwa imali zamaplazi kube into engani uthi yena iyamthabisa abali ukuthi kulaba ngu-2-3 abaphumileyo emakhothi akade bebotshiwe athi into ezithokozisayo. Sizavuka kusasa iZANU PF igcwalisile emanyuziphepheni ukuthi i-America ithe into sezi-right eZimbabwe. Ikanti ingxenye yona i-America ibikhulumela nje ukuthi ibuke okuncane ukuthi kwenziwa iZANU PF ukuthi bakhuthaze ukuthi beqhubeke bezama ukulungisa indaba zamalungelo abantu. But inkulumo enje noma kuthi yabe diplomatic ekugcineni icina inika ama perspective wrong ngoba vele iZANU PF izagijima kakhulu laso lesisigodo sokuthi iAmerica iyabancoma ithi bona sebeseza kuhle endabeni zamalungelo abantu, bona abantu bevola emajele, abantu belokhe bedojwa benyamalaliswa besenzana kulokhe kuphathwana kube elizweni. I think umbiko ka-ambassador America uzasichiyela inkinga enkulu kakhulu.
Sikhangela icele leZimbabwe, kuyini okukhulunywa isiphathamandla ezikahulumende? Njengoba sibonile besithi akulankinga eZimbabwe, kule ngxaki nje ezinhlutshwane ezingalungiseki.
Iqiniso elikhona ukuthi lapha abahlangana khona, even behlanganele South Africa khona phana ekuhlanganeni kwabo ihlangane ANC, iqiniso elikhona ukuthi ikuphumela negcekeni bayaphumela negcekeni, ngoba aso bantu abangahlala phansi kuze ekhulu kuze embambathwana kokhulunya into ezingayisizwa. iZANU PF iqiniso iyalazi and labantu bayitshela bona babahlangana layo. Kuyakhanya mgceke ukuthi indlela asebeziphatha ngayo, asebezama ukuthi bekhandakhande ezinye izinto khona lokhu kukhipha abantu ukuthi lokalacala lokacala ukuthini, kuyakhanya ukuthi kusho ukuthi kukhulu abakutshelwa ngabantu laba abahlangana lawo. Sikuthi ukuthi laye uminister Moyo kukhona okukhulu abamtshele khona e-America, laye wavuma ukuze la e-America iziphume isile position enjenganele ukuthi hayi sebezama. Bayatshelwa iqiniso bayalazi futhi bayalivuma and iqiniso abangeke balibalekela ukwenzela ukuthi belungise izinto zabo nxa besaselesifiso sokuzilungisa.